njengabatsha abenational democratic working group sona ngelaqala elenzwa uMnumzana Job Khala ekukhulumeni kwakhe e-UN e-Geneva Human Rights Summit ngoba wakhuluma iqiniso akakhuluma ngamanga njalo wakhuluma iqiniso ubani wahlala insuku zinalezo azikhulumayo esejele akulala ukuthi alikhulumayo lungamanga lokuthi wayetreatwa njani ngiyokwaziyo iphakathi so akula umuntu ongahamba emncindezeli ethi ukhuluma amanga and lokuthi kuthiwa bengakwanisa ukumbobha khona lokhu ngoba umuntu ukhulume iqiniso ukhulume izinto adlulakizo akusonto elungileyo and kuphambana lamalungelo oluntu nga sebezabe besenza njalo amalungezano ophilo lakahulumente.
Ithoni ke nxa sesikhangela uhlangothi lokuvikelwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngasibona ukukhuluma iqiniso and ukukhuluma about amalungelo oluntu e-United Nations sekubophisa kutshengisela ukubana sile nkinga enkulu nje elizwe leZimbabwe, sile nkinga omele sibhekane layo ngqo. Ephabanisa abantu emthanye enjalo ekuyenza kube sibobala ukubana abantu abavikelekanga eZimbabwe njalo lokuthi abantu eZimbabwe noma ngubani kathi sasamela ngekhulume nqa incindezelwa ngesilungu bathi akufela freedom of speech and yinto engalunganga naleyo ukuthi sikhayele ukuthi ilizwe libe lenye libe le setup enjalo ukubana umuntu kasavunyelwe ukukhuluma iqiniso njalo ngokukhuluma about amalungelo oluntu kuma platform anjengayo United Nations.
Yena uMnumzana Job Khala uthini ngalokho njalo ukhangelele ukuthi uzaphenduka na eZimbabwe kude kumbe sesesaba ukuthi engaphenduka uzabotshwa.
UMnumzana Job Khala ukhuluma ungaphandle kwelizwe uthola usizo lwezempilakahle ngenxa yalokhu kwabanyelwa yilaba ke ababemvalele amalanga wonke lawa esejele kodwa ukuphenduka yena uyaphenduka kula muntu ongabaleka endlini yakhe. UMnumzana Job Khala umkhokheli omelele ukukhokhela abantu ephambi akazogwala ukuba ngingabaleka hhayi ukuphenduka kuyaphenduka eselatshiwe ngeke abalekele ilizwe lakhe ngeke achiye abantu beZimbabwe hhayi ayisiyo icharacter yakhe ngumuntu ozaphenduka and umuntu ozakhokhela ephambili kungenani akulalutho olumethusayo ngoba kulanto embi ayikhulumayo ikubona kulalapha aphuma khona esithi yena uzimisele ukufela lokhu akholelwa kikho ngoba yena ufunayo iZimbabwe e-democratic. So uMnumzana Job Khala yebo kuyamthinta ukubana kulabantu abasacabanga ngaleyo ndlela ukubana kubi ukuthi ekhulume ngamalungelo oluntu kodwa akumsusi lapha umi khona njalo akumsusi eqinisweni lokhu emiqinisweni.